Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhla ka 18 kuMfumfu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungakhayelisisa lawo ma-NGO abele influence embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abanenjongo e-regime change lapha elizweni.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lidalele Senate.
Ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazofosha njalo lama-organization amaningi kakulaba kunokungeda most indaba yama-organization afanelekise abantu emakhaya kuzawayizima manje.
Abaphikisayo bethuswa ngokwenziwe lijaleleli. Amakhansela ezifa abhasisa umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukupasiswa kwe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill lidalele leSenate kweleZimbabwe. Lithi inhlanganiso eziningi eZimbabwe bezisemukela imali ezinikwa ngezinye ezilwisana lohulumende, ngakho-ke kuzavinjwa lokhu ibhili le ingapasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ibe ngumthetho welizwe. Kodwa abaphikisayo bathi wethusa kwenzakale edalele Senate ngoba uhulumende useza kuba lamandla okuvala zonke inhlanganiso ezicathangelwa ukuba zilwisana lebandla elibusayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Kutha Msanka okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana nalebandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto efaneleyo njalo elungileyo, yinto eqakathekileyo elizweni, into kade siyikhalela. Ngoba nje ungakhayelisisa lawo ma-NGO abele influence embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain abanenjongo e-regime change lapha elizweni, bebanika imali engena elizweni engaziwayo ngufulumende njalo besenza izinto ezingaziwayo ngufulumende ezingavunyelwayo. So ibhili leyi ithi khona khona asifakeni kube mgceke, kube segcekeni konke esikwenzayo. Imali esizitholayo zonke zaziwe ngufulumende, lapho esizisebenzisa khona kwaziwe ukuthi zisebenzisani, yikho okuthiwo yibhili leyi. So yinto elungileyo emnandi kakhulu esithokozelayo thina njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ke phela kulamanye ama-NGO kumbe ithi inhlanganiso ezizimeleyo ezingelani lokuthi kumbe kulokutshintsha uhulumende ezisebenzela uZulu zilakho phela lakuthi zivalwe, pho kuzingavalwa kuyathiwani khonapho baba Mzaka?
Ibhili ayitshongo ukuthi ama-NGO evalwe. Ibhili ithi ama-NGO akafake egcekeni akwenzayo. So akusoze kuvala, kuvala labana kade besenza izinto ezingalunganga, labana kade besenza imani laundering, labana kade besponsor ama-political party, yibo asebequta, yibo abasezavala. Nxa laba kade besenza nje ukuncedisa uZulu, hathi uhulumende ngumhulumende wabantu, ufuna uZulu encedwe, so bayaqhubekela besiya phambili akula okwethusayo.
Lo ngumnumzana Kutha Msanka okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla leZANU-PF obexoxa leStudio 7 esebhinga esabelweni seMatabeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo omele iMatabeleland South edalele Senate ekubandla le-Citizens Coalition for Change.
Sayibona ukuthi khona kulo hawuzi izaliwe esibili bazama ukuyidibhethi ithe engayifika kithi-ke ngendlela eyiyo ibonakala ukuthi khona izini noma sibe singazama ukuthi siyidibhethe kangibona ukuthi sizame ukuyani kuyo beseke sinazekele laphana i-issue yama-human rights ukubona abantu bakhululeke ekukhulumeni bazofosha njalo lama-organization amaningi kakhulaba kunokungeda most indaba yama-organization afanelekise abantu emakhaya kuzaba nzima manje ngoba kuzabheka ukuthi ngubani umnikazi we-organization then hhayi kuzoba lobunzima elikhulu kakhulu.
Abantu abadinga ngakho lapha ukuthi i-CCC lithule zwi kulokuthi umuntu aphonge ukukhuluma nje okunye okuncane sokungani lani liyakusekela phela lokho.
Akusikothi siyakusekela izinye noma singaphisana nakho kuzosula ngoba kusiyona ibhili yakuqala amadili balungisa ikuyalungisele ngakunganazelela inani esilalo noma singaphikisa thini bazodlulisa nje kuningi esizama ukukhuluma kodwa sibona kuthakha ezibamatshe ngoba vele ekugcineni bazagcina bedlulisa ngobulutshwana bethu esiyiyo.
Pho ama-NGOs amaningi asuzavalwa yini ngemya
bazokhangela ukuthi ama-organization lawa ngobani abaranayo because izinyo esinawo siyabona ukuthi vele aranwa yibo futhi ngoba abantu abaranayo mosti siyabona ukuthi ngama-CIO so ngezindlela ukuthi khona bazokhangela ngoba khona lapho ethi khona babona ngani asupporta ama-political parties babona ngani ama-political parties ayiwo alwa norhulumente kwenyindezelo athola amandla ke bukade kakho njalo i-policy awuzange athi ni-one day sisupporte ngama-organization thina ngokwethu sisebenza nzima silandela ukuthi ukuthi kube abantu babe namalungelo abo ilizwe lithintshe kodwa kakusiko ukuthi khona indaba yokuthi ama-organization akhona asupporta ama-political parties. Ibe sengibuya endabeni kakhulu ebuhlungu yokuthi khona kuvele imithetho yezimbabwe ukuthi khona akula any organization or a foreign organization emele incedise any-political parties ele izinye bencedise abahluphekayo kudlula kibo ele yibo abafika betshitshe ebantwini okungani sokudle le bandla elibusayo so vele abantu bezimbabwe bangazama ukuthi bakuphikise kodwa angeke kube lokulunga njalo sama-organization ebenceda kakhulu abantu ababe bechayiwe abantu babe adiziwe abantu abahluphekayo kodwa kuncede lakhona kaliyindawo ngendlela yokuthi kulobandlululo khona njalo ngiphinde mina ngithi angibone ukuthi kona vele kulama-organization ancedisa ibandla eliphikisayo.
Lo ngumnumzana Solani Moyo omele i-Matoran South e-Dalit Senate ewubandla le-Citizens Coalition for Change ubephoka le-Studio 7 ese-Plumtree. Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abongikazi labodokotela bengabaleki elizweni ngenxa yeholo eliphansi lokusebenza nzima ezibhedlela ezingelamithi lokunye. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amazwi la akhulunywe ngomphathi ntambo wohlangothi lukahulumende lwezempilakahle udokotela Douglas Mombeshora emhlanganweni wokuhlolisisa udaba lolu owenziwe eHarare izolo. UMombeshora uthe uhulumende usethwele nzima ngokusuka kwabomongikazi labodokotela eZimbabwe abahamba kwamanye amazwe ukuyadinga imisebenzi. Uthe odokotela abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% sebephumile elizweni.
Health workforce retention and migration management. 4. Health workforce monitoring and evaluation.
Sifuna ukubona ukuba singabe kanjiphi indlela ukuba odokotela bengabaleki besiya kwamanye amazwe.
Uphinde wathi uhulumende uyazazi inhlupho abomongikazi labodokotela ababhekane lazo. Ngakho ke uzasebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze zilungiswe.
With technical assistance from the WHO and partners.
Singathola usizo ku-WHO lezinye inhlanganiso kungasiza ukuba sigcine odokotela bethu labomongikazi ukusukela khathesi kuze kuyefika u-2030.
Kodwa udokotela Libert Shoko osebenza esibhedlela se-concession uthi bazaqhubekela phambili bedinga imisebenzi kwamanye amazwe uma kungalungisiswanga okubahluphayo.
Thina esikufunayo imali ukuba ingezelelo, okunye lokho akusoze kusisize ngoba kwenza abantu bayemazweni iholo eliphansi. Esifisa ngabe bayalikhangelisisa likhuphule.
Umongikazi unkosikazi Chengeta Ichivi laye uthi bahlutshwa kakhulu imali yeholo eliphansi.
Imali esiholayo le nkalakatha yomsebenzi esiwenzayo umningi kakhulu wokuthi asenelisi ukuba sikuqathanise leholo esiliphiwayo. Lokho kumele kulungisiswe ukuze lathi sihlale elizweni.
Inhlanganiso yabodokotela eye-Medical and Dental Practitioners Council ithi kulabodokotela abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 asebephume eZimbabwe kusikela ngomnyaka ka 2019 usiyafika nyakenye ithi bonke basuka elizweni ngenxa yeholo eliphansi odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende bahola amakhulu ayisikhombisa amadola emelika $700 ngenyanga abomongikazi bona bahola amakhulu amathathu amadola emelika $300 ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abadala bathi ithulelwa ebandla nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe ezomnotho ezokulima ezabesifazana abasakhulayo lokunye ngolwesibili silani kenje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection
ngolwesithathu-ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri
ngolwesine khona kwenzakalani
sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo aseyiduzeni bomama lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye
sihlanganeni kulethwo ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-studio 7 A Voice of America sisakaza ku-radio ku-Facebook nakuwebpeji yetethi www.voandebele.com.
Le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe. Sinezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idala lesenethi kwele Kenya selisuse esikhundleni umsekeli kamongameli uMnumzana Rigathi Gachagua otholakala kuleli cala lobukhohlakalo. Idala leli lithethe isinqumo lesi ngesikhathi uGachagua esesibhedlela. Umongameli wakwele Melika uMnumzana Joe Biden ukwele Germany lapho aqokisana khona lenkokheli yezwekazi le-European Union kanye lomanyano we-NATO ngempi ephakathi kwele Russia le Ukraine kanye lokulwisana kwele Israel le Hamas kanye lebutho le Hezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Sinesizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhlelo lukahulumende weMelika olwe Global Criminal Justice Rewards Program luthi luzanikeza umvuzo wamadola ayizigidi ezinhlanu $5 million kulowo ongaletha ulwazi olungabangela ukuthi uMnumzana Joseph Kony abotshwe kumbe asuswe lapho akhona amiswe emthethwandaba. Njengomholi webutho leLord's Resistance Army, uMnumzana Kony uyadingakala ngoba wabulala abantu abaningi, wabahlukumeza njalo waphoqa abantwana ukuthi bebe ngamasotsha kuzwekazi le-Afrika, kutsho unkosikazi Beth Van Schirk ongu-ambassador we-Global Criminal Justice. Udingwa ngumthethwandaba we-International Criminal Court ngenxa yamacala amabili awezimpi lawo kwephula ilungelo loluntu awadala enyakatho yelizwe le-Uganda. Singathakazelela ukuthola ulwazi olungenza sithungathe umkhondo wakhe simbambe xhaka kumbe simuse emthethandaba we-International Criminal Court eseHague kulandela isimemezelo sokuthi abotshwe esethulwa ngomnyaka ka-2005. U-Ambassador Van Schirk ugcizelele ukuthi uMnumzana Kony uzathoniswa kulandelwa umthetho phambi komthethwandaba we-International Criminal Court. Umthethwandaba lowo ulawulwa zinhlelo ezisezingeni eliphezulu kumithetho yomhlaba eyokulondoloza amalungelo oluntu. Uzathola ummeli nga engenelisi ukusidingela bakhona abangamela ngaphandle kwembadalo. Umvuzo wokufumana umnumzana Khoni ufika kumadola ayizigidi ezinhlanu $5 million kodwa kuleziqondiso ezilandelwayo ukufika kulelo nani, kutsho u-Ambassador Van Schaik. Kungakho okokuqala sikhangele izinga lengozi umuntu osiphalolu ulwazi ayabe esifake kulo, bese sikhangela njalo lokuthi ulwazi lolu lwanele okokuthi lungabangela ukuthi umnumzana Khoni athoniswe icala letheswayo. Siyahlolisisa njalo indleko zokuvikela umuntu osiphe lolo ulwazi, ikakhulu nxa esaziwa ngumnumzana Khoni njengokuthi elilunga leqembu lakhe. Kungadingeka ukuthi umuntu lo aye kweyinye indawo. Ngakho siyahlolisisa ukuthi umvuzo lo uzakwenela zonke lezo indingeko. Kubalulekile ukuthi umuntu lo asebenzelane kuhle labezomthetho, njalo asitsho ukuthi sifuna ukumbona eqhuba umnumzana Khoni emusa eHeg. Nxa ekhona ololwazi ngomnumzana Joseph Khoni, kasithinte kunhlanganiso yethu yeGlobal Criminal Justice Rewards Program ngokusilobela kumakhalekhukhwini nge-text message, i-SMS kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468, kumbe ngencwadi ebulenjini ku-email ethi gcjrp@state.gov. Ungaletha ulwazi olalo esigodlweni seMelika esiseduzane lawe kumbe kusiphathamandla sikahulumende weMelika. Konke oza kukhuluma kuzaphathwa njengemfihlo.
Le imibono kahulumende weMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello Melika, selinike inhlanganiso ezisikhombisa ezizimeleyo eZimbabwe imali efika phose amakhulu amahlanu amadola eMelika, US$475,000, enhlelo ezikaZulu. Umelele Melika eZimbabwe Ambassador Pamela Tremont utshele kade besemukela imali le ukuthi kukhangelelwe ukuba izanceda abantu abaningi ezigabeni eziningi. Abathole imali le bathi bazayisebenzisa ngonanzelelo. Kwezemidlalo, amakansila ezifa asephasise umthetho wokuthi wonke ofuna ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le abe ngumuntu wapasa i-ordinary level eZimbabwe. Lokhu kwenziwe namuhla eHarare emhlanganweni omkhulu weZifa obulamakansila eZifa kanye leziphathamandla zeFIFA. Abangena umhlangano lo bathi ongaphutshanga izifundo ze-O-level kumele kube ngumuntu owenza olunye uhlelo lwezifundo zenguqu kumbe okunye okuhambelana lokukhokhela inhlanganiso ezithiyeneyo. Kubika ukuba kulabantu abaningi abagoqela uProfit Walter Magaya, uPeter Ndlovu, uGift Banda labanye abakhangelelwe ukuba bazancintisana kukhetho lweZifa oluzaqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Sixoxe ngodaba lolu lengcwethi kwezomdlalo yenguqu uMozwethu Hadebe.
Bekuyinto nje abantu abaningi akade bengayikhangelelanga ngokubona kwami. Ngithemba sizananzelela ukubana kulabantu abaningi abasemdlalweni wenguqu, mhlawumbe ngokuswelakala kwenhlanhla, mhlawumbe ngokuswelakala kwamathuba, abangazange bathole lelo thuba lokubana bathole lawo ma-5 O-levels. Ikakhulu singazama ukuthi sikhangele abadlali abake badlala umdlalo wenguqu, badlala kuhle sibili kodwa mhlawumbe bengaphiwanga esikolo kodwa ngokubana behambe ibanga elikhulu lomdlalo wenguqu bakhona ukubana befunde ezinye izinto ezenzakala emdlalweni wenguqu. Labo ke abantu ngibona ngathi beqhathekile ukubana benikwe ithuba lokubana bekhokhele inhlanganiso yezifa. Ngibona ngathi ngalokho esesikwenza abantu abanjalo ikakhulu abake badlala umdlalo wenguqu kodwa bengatholanga mhlawumbe amathuba esikolo, bona laba abantu abanjalo sesibavalela phandle ukutheni kube yibo labo abanikwa ithuba lokukhokhela inhlanganiso yezifa. Esikhathini esiningi sesibonile ukubana bona laba abantu esikhathini esithi yibo abafunde kakhulu yibo sebebulale ezinye inhlanganiso ezikhona elizweni. Kungayisikho ukuthi ngithi ukufunda kuqakathekanga, kuqakatheke kakhulu ngoba yikho okubambe ilizwe, yikho okubambe umhlaba wonke, kodwa kwezinye izikhathi kumele sikhangele lokhu esingakuthi ngesilungu ama-opportunities abantu ababa nawo, ikakhulu uma sikhangele umdlalo wenguqu.
Ye, khonokho ubona zani kade kuvele kuphakelwane kuvinjwe abantu sibili abangazani bangangena esikhundleni leso, kunjani?
Abaningi bazatsho njalo, njalo futhi ma kuyikuthi umthetho lowu wenzelwe khonokho ukubana kuvinjwe abanye abantu, mbone ngathi siyabesilokhe sisadlala ekutheni silungise inhlanganiso yethu yezifa. Kodwa ma kuyikuthi mhlawumbe bakwenzele ukuthi sokuyinto entsha bafuna ukuthi kube labantu abakhaliphileyo, siyakubongela lokho. Uzathola ukuthi kulabanye abantu abangatholanga ithuba lokubana bebe le-olevu kodwa bathola ithuba lokubana beyenze amanye ama-developmental courses. Sithini ngalabo bantu ma sikhangela umthetho lo omutsha abawufakileyo? Kungakho-ke abanye nxa besithi bekuvele kule target yokuthi kufuna ukuthi kuvinjelwe abanye, kungabe kuliqiniso. Kodwa
uMozwethu Adebe incwadi kwezemidlalo wenguqu bebesixoxa laye eBulawayo. Kwa isikhathi sokuzwa imibono yenu linapha laleli beStudio 7 esithumela yona iWhatsApp.
Studio 7 mabe litshona njani, litshona njani? Lapha ngiza lapha ngodaba lokugrawundi katholi induna lokuthiwa ngumtshana ngumuntu onganani oyomukela into vele eyinsinda baphendule, uzaqalisela ngaphi vele ukukhuluma labantu? Ngayekhunga ngukuthi kushota izimota, yena ubona vele ekhokhele vele uhlelo oluright yini? Kanti umnikazi walelo hlelo yena vele ungaphi? Wayengabuyi yena ezokhuluma labantu, engabuyi yena ezokhuluma labantu. Mina nginje sengomunye namanxeba egugurawundi, angikwazi ukuthi umtshana lo yena vendawo yakho ngizayiqalisela ngaphi. Ngiyabona.
Studio 7, ninjani kodwa nonke abasakazi bezindaba ezimnandi? Thina siziphilele impela. Mina ngingiqinisane wakwaKhumalo, ngizalela uPani kodwa kwamanje sakhelele eBinga elushubi ukuzala. Ngile sicelo lapha ngihlale phezu kwendaba ukuthi into akade siyicela lapha ukuthi endaweni yakithi sadajukelwa lidamu lonyaka, so sibe sicela ukuthi ma singathola nje amadona lisicelele nje kuhulumende ukuthi sicela nje yazi ukuthi basizamele nje ladabuka nje endaweni eyodwa phoka sisakwazi ukuthi siphile besikhala nje ukuthi ma bengasenzela izulu leni mali zona sikwazi ukuthola nyana mali.
Ye, mbingelele kustudio 7, ngitshona njani basakazi? Hayi basakazi, okwelizwe lakithi kuyadanisa. Kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi behlale belinde izithembiso ezingafezekiyo? Satshelwa kwathiwa khona kugejwe amadamu, amadamu segejiwe, uhulumende okhona uyenza zonke izinto. Sibone kufakwa amapicture lapha awe-Victoria Falls ukuthi umgwaqo waseLupane sulungisiwe. Kwenziwa yini ukuthi sihlale sithengiswa izinto ezingekho? Njalo abantu bakithi bayathanda ukuhlalela kuzithembiso. Siyabona mpela into ezikhulunywa eziningi kodwa esizibona kuphela kuma-pictures kodwa ngamehlo asikaze sizibone. Ayogunda Musaka bazobalibulalilizwe madoda.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki kuhlelo Was a Friday silomculi womdumo we-Afrojazz umajaha wodwa Ndlovu odume ngegama lakhe lezomculo elithi Jazz Marabini. namhlanje uzositshela ngomcimbi wakhe omkhulu awenza kusasa kobulawayo labanye abaculi awubizwa ngokuthi Friends of Jazz in Concert. Uzabe ethakazelela iminyaka engamashumi amathathu lanye 34 years ecula. Asizeni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisaswanda.
I love you, I need you forever. I love you, I need you forever.
Jays utawubizwa ozwayo obulawayo kusasa emcimbini wakhe. Marabini lokhu waqala ukucula selamadlala athi alichumi. Kukanti kusasa ukhipha elinye elivuthayo. Lithiwani pho ke leli Jays?
Ngeme ngeme. Ngishuthi album yami esi 11. Ngeme ngeme. Yo celebrate ngayo 34 years. Njalo ngilando njalo album. Saturday yonale mhla ka 19 October 2024 uhambo olude kakhulu ngoba ngase ngula umculo wembube kusuka khona nokubodla umnyama mahlala ithwale amalala ndawonye emajiyampondo.
Abantu abaningi bawuthakazelela umculo kaJay-Z futhi ukhangelele ukuthi uZulu amchaze ngokuthenga umculo wakhe kunye laleli dlaladi elitsha.
Ama-albums ami wonke vela mnandi wonke mahle wonke usezwakho ngithanda wonke umuntu ngithatha isikhathi sami senzela abalandeli abathanda uJay-Z nakanini ukuthi bajabule bakwazi ukuthi hhayi umculo wethu ukhiphile idlaladi elitsha.
Marabini ulomlezo kubaculi abasecathulayo ukuthi baziphathe njani njengabaculi.
Ngithatha kakhulu ukuthi umuntu azimisele, umsebenzi wakho uyabonakala njalo uboqala ngokubonakala lapho ohlala khona. Ubonakala edolobheni ohlala kulo, ubonakale kuprovinsi ohlala kuyo, andubana ubonakale ilizwi lonke. Njalo ngiyakhuthaza ukuthi ngaba kuthiwa noma sokule technology kodwa bakwazi ukuthi la mhlawumbe izigini ama-keyboards ama-drums konke lokhu asasazela ukuze umculo ungafi odlalwa live.
Ungahambi akusitshele ngomcimbi wakusasa Jay-Z.
Kusasa kumzezwayo kuphuma ngitsho esiledolo esihambe ngodondolo sizabe ngidlala khona lo Steve Dyer wase-South Africa, lo Pastor Barack okhona pho kobulawayo othandwa kakhulu ngabantu kujabulele iminyaka engu-34 ku-music industry. Ngibona kuyi-milestone ukuthi lami celebrate ngisaphila ngizivumela ngifuna ukubona abantu ukuthi bayangithanda okungakanani. Ngiyabanxusa-ke ngo-6 o'clock ntambama Academy of Music khona pakulayo kulapha nje duze le-Trespay.
Liyamenywa emdlaleni kaJay-Z Marabini kusasa imizika Academy kobulawayo. Nguyemisileyo uhlelo waza uzo Friday libe lempesono emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
I need you forever.
Sasa wankulu heza tuta spanda James kubisele nchanta sasa mfoyetu Hage akusafu mnabdanje Nima kutila ipitokia lande la kutuku kuna manje Nizi kutoka ke private voluntary organization pili Epaswe Lita lesene tizolo Hai mahlabe zulu Oliver lisa ninjabulo Mumchambo sembayo ukipstuwe city Dibene pela soto Ente